Ungarivumi wabotshwe langa linye lenthathe lezindaba elodumo uHopu Chingono usefikise inyanga eyodwa lokhe wabotshwayo esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende ngokusungula umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni etshengisela ekhonona ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangelwa inkohlakalo esibhakile eZimbabwe ikakhulu ukuziphatha amandla zikahulumende. Isicelo sakhe sakuqala esebheyili siyaliwe lidale likamantshi amagqwetha akhe asesikhweza umthethwandaba waphezulu owaya ecourt wona owasiyalayo usithi kumele sibuyele edayeli kamantshi ngoba singahambelani lezi zathu ayezibotshelwe. Igqwetha likangarivume umnumzana Moses Nkomo uveze ukudana okukhulu ngendlela alole ngayo leso sicelo ngumantshi.
Alright, so we have just come out of court and Jacob has once again been denied bail.
UJacob usencitshwe imvumo yokuthoniswa esuka ngekhaya kungelani lokuba idale beseluphe imbangela ezintsha zokuba aphiwe ibail. Bathi kakula kuquka kumbangela enza ukuba abotshwe.
Umthethwandaba uNkomo uthi ubatshele ukuba kulobufakazi obuqinileyo bokuthi ungarivume ngempela ufuna ukugenqula uhulumende.
Acknowledged that the 31st came and went without any incident.
Idale livumile ukuba mhla ka 31 Ntulikazi wabakhona njalo akula kwenzakalayo. Basuke bathi okwakumele kube kutshengisela sekuliqula labantu labafuna ukukhipha uhulumende. Idale liphinde lathi uNgaruvume nguye owasungula inhlanganiso ye 31st July Movement.
UNkomo uqhubeke ethi sebezaphindela njalo emthethwandaba ophezulu owaya ecourt bekhweza lesicelo sokuba uNgaruvume aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso bail ukuphikisa leso ezethulwa ngumantshi. Idale linqume ukuba uNgaruvume aphenduke edale mhla ka 14 Mpandula. Amagqwetha entatha lezindaba uHopu Chingono obotshwe sikhathi sinye loNgaruvume njalo esethi sacala linye namhlanje besedale lapho laye akade elwisa ukuba aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ake ayincitshwa kuqala enikeza ingwalo okwathiwa lidale azilethe andubana isicelo sakhe sahlulelwe. Owahlulela edabeni lukaChingono uMantshi uNkoni Nduna uthe uza kupha isinqumo sakhe ngomvulo. Kolunye udaba ibandla leMDC Alliance litshele intatha lezindaba ukuba umsekeli kamgcinisihlalo webandla leli umnumzana Job Sikhala ubotshiwe kodwa kucace ukuba wothethwa cala bani. Usikhala ngomunye walabo abaqanjwa ngamapholisa ukuba babelungiselela ukutshengisela okwakumele kwenzakale mhla ka 31 Ntulikazi. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi yehlule. Ukubotshwa kukaChingono noNgaruvume labanye abalelwa amalungelo oluntu kusolwa ngabonhlangothi zonke zempilo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni omhlaba wonke abathi ukuqanza kwezehlakalo zokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo loluntu elizweni kuyethusa. Ngokunjalo sekuphume inkuthazo yokuthi inhlanganiso ezinjengeSADC AU lezinye zingenele edabeni lweZimbabwe. Ngakwelakhe icele uhulumende umangele ukuthi akula nkinga eZimbabwe ngakho akula sidingeko sokuthi udaba lolu luhlaziwe emhlanganweni yenhlanganiso ezinjengeSADC AU labo United Nations. Uma njalo ngelokuthi inkinga ezibhekane lelizwe ngezibangelwa izijeziso zomnotho ezafakelwa iziphatha amandla zikahulumende lezi zanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare umlondolozi Ndlovu.